lasekelwe kakhulu njengebandla lezaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ibe ngumholi wethu kusukela ngesikhathi siphuma ku-unit accord ngo-2009 usengumuntu ozaretire enyakeni lo ozayo sisiya ku-congress kodwa kusabanga njalo silahlekelwa ngumthunzi singathi langa lisenele emini sibalizele anyamalala umthunzi ebesikiwo ngoba nguye okade sesele omigroup le eyasikhululayo okade sakhathaleka ukuthi abantu baphila njani ukuthi abantu balakakuhle yini abahlukumeza yini ibe nguye esele okade lethelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeze silahlekele kakhulu umuntu owakhululayo izimbabwe wakhulula konke le-Southern Africa indalo yakhe umuntu owaqeda impila yakhe yonke elela amalungelo elintu elela ukukhululeka kwabantu abamnyama elela njalo ukuthi sihlalisane kuhle kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi
bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema
nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe uqamuke umgogodla ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana lami nginje bengibe ngihlanganelayo ngimbingelele anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe eyale ukuthi inkomo ziqunywe eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto ngesingakithi-ke singunini nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe umnika ubukhosi silahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukanisa ubaba uDabengwa lo the late u-vice president uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla lezaphu kuyiwa phambili?
Yinto ebuhlungu ye kodwa sinanzelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu layo esibonisa ukuthi yenziwa njani ngalo kuyiwathi uyabe uDabengwa ube lesifiso akade lazo lanxa isikhathi esesibuya uhamba engumuntu eleqhubu ngoba akasakubonanga lokhu akulelayo impilo yakhe yonke akayibonanga izimpadi ekhululekileyo akasayibonanga inhlalakahle eyababeyidinga besibekudlala ukujaha kwabo sempilo ibe lesifiso esikhulu kakhulu njalo impilo yakhe yonke ube esila ukuthi enelise ukuthola lokho ababekudinga so yiligasi asitshela yona imisebenzi njalo asitshela wona esizaqhubeka ngawo esizaphi sizazama ukulandela isifiso sakhe silandele amacebo akhe lemfundiso yakhe ize sifike lapho ayekhangelele khona ukuthi sifike njengesizwe sezimbabwe lapho okulokukhululeka khona okungelabandlululo okungela ukwephula kwamalungelo abantu okula i-economy esebenzayo okulezibhedlela ezisebenzayo nanamuhla nje kuvela emazweni akhashana edinga khona ukuthi ethole isibhedlela esisebenzayo njiwa lapho elizweni zingekho isifiso zakhe zonke lezo so njengebandla salandela khonokho asinisa khona asibonisa khona indlela asibonise yona sizayilandela sibe sefika kwizimbabwe ekhululekileyo zimbabwe esebenzayo wonke umuntu.
Baba Mathema, bakhona abathi uDabengwa kumele ayebekwa emalibeni amaqhawe eHarare, kanti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzabekwa kibo lapha azalwa khona. Kuqakathekile yini ukuthi ubekwa ngaphi?
Ngingathanda ukuthi ngiqale ngibalekele okokuthi ubekwa ngaphi, ngizakuphendula ekugcineni. Ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho ngiduduze ubaba lo uMaphosa, ngifisa ukuthi ngimvezele lokhu ukuthi inhlathu kayifi, inhlathu ithi ngafa ivuka umfukula. Nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona, uJesu wayekhona wahamba, kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokhu elisimakade lokhu elithunyayela lisiya phambili. Ngibe sengibuyela-ke kulokho okokubekwa, ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuli. Angizake ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadeclare ukuthi angaya eHeroes Acre. Nxa imunite yona angahamba angaye eHeroes Acre angadeclare njengeqhawe kube esedeclareiwe imuli yakhe nxa ithe yona hhayi thina besile sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe ngoba amathambo esintwini into esiyaziwo kakhulu ngapha esindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.